Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 13 zibandlela 2022 noPastor Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Ikhansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela yesihudo.
Njengebandla le-Ideas Part of Democracy, thina asingeni kuma-by-elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into yeriging.
La mabandla ezombusazwe athile athi akasozanintise lukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 ngembitho lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa abantu sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa noba ukulahlekelwa yimisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ikhansile yakoBulawayo ikhuthazwa ukubana iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Ubathabele Masungu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo owaqhamuka emizini eminingi yakoBulawayo wabulala abanye ukuthi iningi lasala ligula, yikho osokwenze kwaphuma linkuthazo ethi umansipala kumele aqakathekise umsebenzi wokuhlolwa kwamanzi asetshenziswa nguzulu. Umnumzana Rodney Jele, ukansila kaward 22, uthi bakhangelele ukulungisa amaphayiphi angasebenziyo kwamanye amalokitshi.
Thina ikakhulu ngikhaya lesigaba sami senkulumane kugoqela lenketha sile project esifuna ukuyiqala lapha esixhaswe khona ngamapartners ethu okuthiwa yibulilima civil works, lapho sikhangelela ukuthi baza replace about 300 water meters, amameter awangasasebenziyo avuzayo phakathi kwelokithi lenkulumane lelenketha. Njalo sikhangelela ukuthi si replace futhi about 400 amamains collection yikho esikhanye iproject esikhanyeleleyo khathesi omele iqale khathesi with i-partnership futhi ye-Africa Aid. So le iproject esiyenzayo iproject yesibili. Iproject yokuqala sifakile amapipe amatsha.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sasemzini weChabalala koBulawayo, uthi lokho ebelokwesaba ukunatha amanzi aphuma empompini loba besithi aselungele ukunatha.
Selokhe kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo edolobheni lakoBulawayo, kunzima sesaba ukunatha amanzi empompi engabiliswanga. Khathesi nxa amanzi lamagetsi engekho, kuyabe sokufanele sithenge amanzi, okuyinto enzima kakhulu esingeke siyikwanise.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi selokishi leChabalala, uthi ikhansili akumelanga ivale amanzi ngesikhathi lesi sezulu.
Khathesi isikhathi sezulu, izulu liyana, amanzi akumelanga ukuthi ngabe ayahamba, kodwa silokudana ngalokho okwenzakalayo okokuthi yikho okumele kulungiswe kuqala. Maybe kungatshintsha ukuqhamuka kwemikhuhlane evele emanzini esiwanathayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zichaze ukuthi uhlelo lokuvala amanzi okwamahola angamashumi ayisikhombisa yikho okunye okudala ukuthi amanzi abuye elengcekeza ebagulisayo, ngoba kwesinye isikhathi bebona ingcekeza yamasuweji igeleza ndawonye lamanzi abawanathayo. Amakhansila amaningi asekela umbono wokuthi kumele ikhansili iqinise ukuhlola amanzi endaweni zamalaboratory ukuze kungabi lokuqhamuka kweminye imikhuhlane yesihudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
kulamabandla ezombusazwe yathile athi akasoze ancintise kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 ngimbitho lonyaka esithi lokhu yikudlalisa imali khona kuzaqhutshwa ukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo ka-2023. Lawa mabandla aqoqela ele Ideas Party for Democracy, elisanda kubunjwa ele NCA, ele Mthwakazi Republic Party lamanye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebandla le-Ideas Party for Democracy bathi ababoni kulinyathela elokukhalipha ukuqhuba ukhetho ngalo mnyaka ngoba sekuyisikhathi sokuba ilizwe lilungiselele ukhetho luka-2023. Ekhuluma lentatheli izindaba yeHarare namhla, umongameli webandla leli umnumzana Herbert Jamuka uthi kuyamangalisa ukuba kungani lolu khetho lungaqhutshwanga khona ngo-2020 ekuxotshweni kwamalunga edayela ephalamende lamakhansila.
Njengebandla le-Ideas Party of Democracy, thina asingeni kuma-by-elections ngoba last week sabona unomzana uMnangagwa no-Douglas Monzora bekhulumisana bobabini e-State House. So siyacabanga ukuthi kwakuplanwa into ye-rigging. Since 1999, iZANU-PF ayizange yawina isithi yaseHarare. So kwamanje siyakwazi ukuthi i-target ne-agenda yeZANU-PF ngekuwina Harare. So i-by-elections sizawinwa nguDouglas Monzora neZANU-PF yabaMnangagwa. So which means ukuthi iHarare iyahamba kuZANU-PF.
Umsekeli womkhokheli we-NCA uNkosikazi Zingani Mkandla uthi labo njengebandla abayikuphatheka ngoba kungaphazamisa amalungiselelo okhetho luka-2023.
Kuma by-elections la azaba khona ngenxa yokuthi sibona ngani sikhangela umnotho welizwe lethu nendlela abantu abaphatheke ngayo, sibona ngani kuyabe yikudlalisa imali zelizwe kumbe umnotho welizwe. Ezibhedlela zethu kungela lutho, abantu bengayilatshwa, lama-clinics ethu kungela lutho, kuningi nje singakubala imigwaqo konke, kuningi nje singakubala esikukhanyileyo ukuthi leyo mali e-by-election kathesi ingasebenza lezo zinto ngoba ama-elections are just next year. They are just next year, kuyabe kungakakwani iminyaka siyenzela ama-by-elections, kusakwenziwa ama-elections futhi amanye azaba khona next year. So
abezaphu bona bathi bazangena kukhetho ngoba abantu abasela bameli ngenxa yokuxotshwa wamanye amalunga edayela ephalamende. Lokhu kuchaswe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Sincintisa ngoba isisekelo se ngathi i-constitution yelizwe ithi u-democracy uyaphumelela nxa uZulu elaba meli kukhansili lakuparliament. Siyananzelela ukuthi abantu abaselabo abamelelayo ababarepresentayo kudala leparliament lakumakhansili ngenxa ngezizathu eziningi.
Umgcini sihlalo weZANU-PF kobulawayo umnumzana Mnashe Mduta uthi bazanqoba kukhetho.
iZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibile ama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonokho. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa.
Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingasela bantu ngemva kokuxotsha kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeze MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxhuzwa i-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo yokwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho kuviki edlileyo, umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolo khetho edale le nomination code lolukhetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka 2020 ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo ngesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuqhuba ukhetho lwezikhundla ezasala zingelabantu edale lephalamende lakumakhansili ngomnyaka ka-2020 olwama-by-elections. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba ngolwezi 2020 wamisa ukuqhutshwa kwama-by-elections elandela umthetho u-SI-225A-2020 obunjwa lugatsha lwezempilakahle belandela iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo ophatheka kwezombusazwe uMnumzana Matthew Sibanda uthi kuhle ukuba lama-by-elections ngoba bese sisithe isikhathi bewalindile.
Hayi ukuthi ukhetho lube khona, siyakujabulela kuhle lube khona. Njengoba ukhetho luzayenzwa ngendlela ekhululekileyo, ngizizwa kuthiwa khona i-election kungaba kuhle. Njengoba kuzayenzwa ngendlela ekhululekileyo, hayi asinankinga ngakho ngoba vele bese simangele thina abanye ababathi ukuthi kanti uhulumende bani ukuthi uzokungazelathi awezabameli bazo. Mhlane sithathe singaka kubahlelwa ngabameli bese kusibangalisa ukuthi uhulumende uthatha nyathela bani ngokuthi indawo zihlale zinganabameli bazo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana F. Ncube uthi okuqakatheke kuye yikuba lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kulandelwa umthetho.
Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lube khona ngokuba kule ndawo eziningi ebezifanele zimelwe ngabantu emakhanselini lasephalamende ezingasamelwanga. Kuyinto engaqondanga leyo elimaza idemokrasi, elimaza ukuhlonishwa komthetho, elimaza njalo abantu. Ngakho-ke ukhetho lufanele lube khona, lungabi khona nje kuphela kodwa lube ngolukhululekileyo oluhambisana lomthetho womhlaba, oluhambisana lesisekelo sombuso selizwe i-constitution. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi izekhi ibone ukuthi bonke abantu babhalisile kodwa ngendlela okungakhona kubonakala ikakhulu abancane kababhalisanga, izekhi yabavimbela okuza kwenza ukuthi ukhetho ngokunjalo lube ngolungakhululekanga. Nxa luvimbela abantu alukhululekanga ukhetho.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena ukhala ngesikhathi ethi abantu abaphiwanga ithuba elihle lokukhankasa.
Ama-elections lawa azaba khona ngibona ngani acindezele amanye amabandla ngoba abangacacanga ukuthi azakuba khona kumbasa zobe abe khona. Abantu bebedubekile bezibuza ukuthi kambe angaba khona yini ama-by-elections. Abantu abaningi abakwanisanga ukukhankasa, bekhankasa ukuthi ama-candidates abo anjani angene ngoba sikhangelele ama-candidates amabandla, sikhangelele nama-candidates a-independent. So ama-by-elections hayi aphiwanga ithuba elihle, aphiwanga isikhathi sokuthi abantu benze bakhankase kulunge bazilungiselele noma bebekwazi ukuthi akhona bekungani phela asoze abe khona.
Umqondisi we-constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi abesifazana labasakhulayo kumele baphatheke kukhetho.
Kaza ukuthi abatsha labomama labo bathathe leli thuba ukuze labo bangene kuzona izikhundla. Abantu bebefithizelwe kakhulu besilindele sona lesi sikhathi and abantu kabahambe ngobuningi. Sikhuthaza njalo ukuthi ama-political parties bahloniphe abantu bachiyane ngodlakela ngalesi sikhathi ngoba kakhulu ke yikho okwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama besabe ukuthi bangene mhlawumbe bancintise kuzoneze izikhundla.
Waqotshwa edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation unkosazana Helen Mpofu laye uvumelana lonkosikazi Mupambi.
Ama-by-elections iZANU-PF izakwenza ama-by-elections nxa sikwazi ukuthi isile number eningi yokuriga njalo bafuna ukutesta i-ground ukuthi lime njani i-ground before 2023. So nxa besingena bepromise abantu izitendi kobulawayo bethatha izitendi zabantu benikeza abantu, they're trying ukuthi bemobilize abantu ukuthi bengena kuby-election. Bethatha ama-students bebarejista ku-same address bayenzela ukuthi inumber yabo ibe ningi ukwenzela ukuthi betshaye nge-by-election ukwenzela ukuthi abantu behle bekhalale ukuyavota for 2023 bethi iZANU-PF ihlale iwinile. Yona iyabe iyindlela yokuriga ngayo. Mina ngikhuthaza omama labontanga ukuthi be register bebaningi ukuvula inumber ukwenzela ukuthi abantu kungabe le rigging bekwanise ukuthi be complain nge exercise ye voter registration ngokuya vota ngokuya register ukwenzela ukuthi sinqobe before 2020.
Usahluko 159 owesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama by elections ngozibandlela 26 kuyona le inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba uza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo. Kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuzaphathwa ukhetho. Ama by elections azaqhutshwa phakathi kwamalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasifica mnemibili 28. Kuthi amakhansila alikhulu lanhlanu 105. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,763 bahlatshwa elesithathu elebooster. Inani lasebehloliwe batholakala beligciwane leli elizweni jikelele. Lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 224,433. Asebelatshwe basila kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 201,649. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,215. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bengamasikhalela okwenziwa ngabesifazane imelana lobhubhane lwe-COVID-19. Lanxa amabandla yezombusazwe amaningi ephakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho, amanye afana leMthwakazi Republic Party athi lokho yikudlala ngesikhathi njalo kasoze angene kulolu khetho. Amabandla athi azancintisa kulolu khetho akhoqela iMDC Alliance leZaphu. Untungamile Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli seZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo onguye osumula lengxoxo.
Sinezizathu eziningi ezenza ukuthi singangeni kuma by elections. Ezokuqala sikhangele indlela jele ama elections aphathwa ngakhona eZimbabwe. Sikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kusho ukuthi sekulama elections abasomele baya kuma elections. Kanti ke kunjalo ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama political parties isikhathi sokuthi ke manje siyavula. Abantu bangakampeni abalungiselele ukuze bangene kuma-by elections. Kukhokuba nje isimemezelo sosoka ama-by elections. Kodwa-ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kanti-ke sikhangele nama-COVID restrictions akhona. Bekumele ukuthi ma sebeyenzile i-assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampeni. Kube yikho ukusho ukuthi hayi abantu bangakampeni ngendlela yenze ngemigomo enje. Bathiye ma ukuthi akuzunzi ukuthi ukampeni bemele bakusho ukuthi hayi noma sizakuya kuma-by elections lawa asize ukukampena sangena kunjalo kumele uthumele i-official announcement. Kodwa bona-ke njengezane uk-PF senze i-PBS behamba besindawo ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe ugovernment besenza ama-campaigns ngendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asiyitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Babu Ndlovu lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo, hayi ubaba uMoyo Nyamuzwa Sibili uyayibeki indoko ebandla. Thina sizancintisa kulolu khetho okuningi okushiwo ngubaba uMoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso. Kodwa-ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezi thiwi izithiwi esikhulu singuzana uPF konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana uPF athole amathuba mgceke okuthi baphumelele kulolu khetho lezinye iy'nketho ezizolandela. Kodwa-ke mina sicabanga ukuthi awugila lesikhiwi basinika amathuba okuthi sinqobe mceke kungela muntu ophikisayo. So thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili eleparlamente lalekhanselini. Ngenye indlela masincintisa sizama ukuthingisela ongathi ukudemonstrator ukuthi indlela iyizano ekwenza ngakhona asivumelane nakho. Njalo ke asifuna ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo. Abezanuphila.
Baba Moyo, ngiphenduke kuwe. Njengoba lingaphatheki kuma-by-elections lawa, kalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo, mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawo mabandla.
Babunkomo, engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasifuni ukungena ke sincintise kuma-by-elections akhona. Kathi-ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bebandla lethu abahamba bayayivotela. Kuza kuba kubona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu, lizancintisa elizweni lonke yini njalo amakhandidezi selilawo selwakhethile?
Ukuncintisa sizoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukuya kukhongolose wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona esilungiselela ukuthi ma ukhetho luka-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke.
Moyo lithi ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi ilokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023, akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuyiqiniso vele ukuthi khona lokhu esikhala ngakho kuzabe kukhona. Ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uSibusiso eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlandu wethu asiwukhophanga kakhulu kuma-election. Ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-cessation nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalwa ngo-2023 ungaqondanga sinjeni vele. Asiwe sinjeni kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso Baba Ndlovu.
Okubalulekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazwe waseZimbabwe yikuthi siyananzelela ukuthi sihlephusethukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe imbumba. Izikiwe esebenza lazo sizothola amathuba ukuthi u-MRP abuyalayo labantu bakhe abamsekelayo, uzapho abuye labantu abamsekelayo, labanye babuye labantu abamsekelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi izikiwe zingaqili.
Mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu imzwe lapho ixoxa endawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party uMnumzana Velile Moyo. Lo ntungameli inkomo weStudio 7 lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lale ingxoxo. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba ulahlekelwa yimisebenzi njengoba zisanda inkuthazo zokuthi bakhitshwe emsebenzini. UThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yokubonga uZulu wesabelo sakwaZulu Natal ngokuvotela ibandla lakhe, umkhokheli we-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema utshe iningi lezalwane zeZimbabwe zithithibele. UMalema ubesaziwa kakhulu ngokulwela ukuvikelwa kwezalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa. Uthe sekuyisikhathi sokuthi indawo eziqatshe abakwamanye amazwe abaningi zethekelelwe.
We are visiting the hospitality industry.
Sikhangelele ukuthi zonke indawo zokudlela kuqhatshwe izalwane zakule South Africa eziningi.
To tell us how many South Africans are waiting here.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lokhu kuyabethusa ngoba kusazakala ukuthi lezi ndawo yizo esilabe eZimbabwe abaningi. Abanye bathi kubasobala ukuthi abakwamanye amazwe abasemukelwa. Bakhona abanye abathi kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe asezimisele ukusebenzisa izenophobia njengomkhankaso wokuzitholela amavoti ekhethweni luka 2024. Kusukela leSouth Africa lilungiselela ukhetho oluqhutshwe ngolwezi, ziqhubeka zisanda izehlakalo lenkulumo ezikhombisa ukungemukeleki kwezalwane zakwamanye amazwe kungakhathalekeli ukuthi zisezweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Lo ngumkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton McKenzie, ekhuluma ngesikhathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho.
You are going home, you are going home, you are going home. You can't be legal and come and become a preacher here. We have enough preachers.
Ngoba uselizweni ngokusemthethweni nxa uzokwenza lathi ofenelisa ukwenza hamba kini.
Come as a legal foreigner and work a skill that we don't possess here in South Africa.
Le inkulumo yomkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba ayithule ngesikhathi samalungiselelo okhetho.
The failure of our national government to manage our borders is creating a crisis that we cannot remain unresponsive in local government. Action SA will establish a dedicated unit within the Metro Police Department to process any...
Sifuna amapolisa awamadolobho lawo abe lamandla okubopha abangene elizweni kungela mvumo.
Isizalwane seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi eminyakeni edluleyo inkulumo ezifana nalezi yizo eziqubule izenophobia enkulu yedlula lemphefumulo yabantu.
Kungakho nxa abantu kwakufanele ukuthi ngabe yibo abakhokhela umphakathi, sebeyibo abaphuma phambili bekhuluma izinto ezinjengalezi ezingekho zinhle ngabantu bokuza, kwenza ukuthi impilo yabantu bokuza ibonakale isisiba sengcupheni, ikakhulu ngoba silamabandla amatsha aseyakhelwe phezu kwezizondo yabantu bokuza, lamanye ama-organization, inhlanganiso ezakhiwe njengabo-Operation Dudula ezakhelwe phezu kwezizondo ebhekiswe ebantwini bokuza.
Abanye bathi okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho selokhu kuqale lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lusungule umkhankaso omkhulu wokuvimba izalwane zeZimbabwe ezizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu sekukhokhele ekubothweni kwezinkulungwane zabantu. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ememezela ukuthi amaphemithi ayephiwe izalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezaziselizweni ngokungekho emthethweni asesuliwe. Kodwa ke emazwini awethulela bezindaba isiphathamandla se-ofisi yomelwe eZimbabwe unkosikazi Melody Chaurura uthi umuthi kuhlonipha imithetho yakwele South Africa ngokugcweleyo.
Zimbabwe strongly believes in nurturing good relations with its neighbors for mutual benefit. Certainly,
sikhuthaza zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingene kwele South Africa ngendlela ezisemthethweni.
It is Zimbabwe's expectation that people will always use designated crossing points to visit other countries or to return home.
Lezi izehlakalo, inkulumo lezenzo, sezithe iningi lezalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi ziphephile yini kumbe zisaselayo imisebenzi. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Singekehliba nesihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansila yakoBulawayo ikhuthazwa ukuba iqinise imizamo yokuhlolisisa indlela eziningi zokuhlambulula amanzi ukuze abantu bavikeleke emikhuhlaneni eminingi egoqela eyesihudo. Kulamabandla ezombusazwe athile athi akasoze ancintise ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho lonyaka. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sebephilela evalweni ngokwesaba ukubana bangahlaselwa loba kulahlekelwa imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uMpraxitus Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.